Ya, liqiniso ukuthi ubugebengu sebubhahile njalo lamasela angikhona sesingathile kungesilungu athi ase-sophisticated. Njengedolobha lakithi leGwanda sasingakwazi lokhu, sawungela into enjalo, yinto esezikhona namhlanje. Kodwa-ke mina ngokubona kwami ukumemethekisa ubugebengu lobu yibuyanga belizwe, yikuswelakala kwemisebenzi, yikungasebenzi kwabasekhtari, yiyo yonke nje ukuthi ilizwe lakithi selisuke lawonakala kwezombusazwe, kwezenotho, sosalela kusoku-afektha abantu. Ubugebengu buhambelana lendlala, buhambelana le-poverty, buhambelana le-misgovernment. So zanazela ukuthi nxake umhlambi kazaluphile kusemahlangeni, zonke izinto lezi siyazibona, kodwa-ke ayisikho sokukhangeleleyo. Kungalungiswa indlela ebizeli ukuthi ngayo ukuthi kwezezomnotho, lakhonokho ungabona sekusehle.
Kahle kahle udaba lwembhobho le esigcwele ndawana yonke, abantu babamba inkunzi behlomile, ivela ngaphi kahle kahle limibhobho?
Yikho ngisithi ukuthi uzananzelela ukuthi ngavele kule ndlala labantu abaziphathe ngendlela eqondileyo. Uzananzelela ukuthi labona labo mhlawumbe vele abafundele ukusebenzisa izikhali ngenxa yendlala bayasuka ezinkambeni, basuka endaweni ezijeneyo, bagcine mina le mpopho kumele isebenzise ukuvikela abantu, kube yiyo esibulala abantu. Kati-ke ungalungisiza umnotho uzananzela ukuthi konke nje kuyalunga. Siyake sibone ukuthi amafosi abanjiwe esebenzisa ibhobho, amapholisa abanjiwe esebenzisa ibhobho, kodwa-ke konke lokhu kubangelwa yikonakala komnotho.
Ukudubula ngenjongo yokubulala mhlawumbe okungaba kusenziwa ngamapholisa esingathi i-shoot to kill, ubona kungaphathisa yini ukuqeda lolu daba ngaphandle kokulungisa umnotho?
Yikho sithi lezi zimpawu ezithengisa nje ukuyehla komnotho. Le i-shoot to kill labo mhlawumbe babe sebenovalo bezisabela, kanti-ke ayisikho vele ukudala konke lokho. Singalungisa lokho esithi i-governance, singalungisa ezomnotho, konke nje kuyasiphelela. Hatho kabe ulandela lokhu nalokhuya.